la esomazi amahle esomazi aqalele ukuthi angakhunywa ngumuntu omkhokheli wabantu engumkhokheli welizwe ngamazwi amahle ngoba mukusongela abantu onomkhokheli welizwe kuthengisa nje sobari ukuthi yena ngokwakhe akakwazi isimo akakwazi levela kuyo khona manje akakwazi isimo esikhona ebantwini ukuthi abantu bezwa kanjani ngomumo okhona ngoba abantu into abayenza bayenziswa ngomumo okhona kakhulu obangelwa nguye owabangelwa nguye kude emuva so ukukhuluma kamnanko kwakuthengisa kubahlalesi lokunganaki izikhalazo zabantu lokungaki le ndaba labantu straightaway ngomuntu nje osehlukene nabantu nje ongaselandawo ukuthi abantu baphilile bakho kuyesokufanana nje yintembi le ayikhulumileyo emenza angahlonipheki njalo angahlonitshwa ngabantu abakhokhelayo
manje ubona ungani abantu abasoze besabe na ukutshengisela nxa kungabizwa kuthiwe abantu batshengisele
bazaba nokwesaba ukukhula abantu ukuthi batshengisele kodwa-ke ngumumo welizwe okhona uzowabamba ngamandla abantu ukuthi bangene ezitaratini ngoba indlala ikhona umsebenzi ayikho ukuhlupheka kuya phambili abantu abanachoyisi uzobabulala ngoba wayesebezimiselezi bathi khona awungayisikufa yikuphi uzokwenza uzokhuluma kodwa ekucineni abantu okuzokwenzakala ukuthi abantu bazongena ezitaratini batshengisele balwe kakhulu olekuzathiubangela ukufaka abantu abaningi okuceni wangikhona kuzathina kubangela ukuthina angene engozini nto noma impilo yakhe ngoba into kumele engayenzela ukuthi abantu laba abadubulayo ababulalayo abanye uma kubona izihloko zalabo abantu abamgcinayo izihloko zamasosa izihloko zama-c o just a matter of time bazamphendukela bambulale kwenye ilanga ngoba thina kuze siyamazi imisebenzi kamnankagosayati ngethusa abantu ayede bengamazi abangazi ukuthi kwenzani ngesikhathi kugula kuntu kodwa thina esikubonileyo siyakwazi akusho ukuthi uthoni siyakwazi ukuthi ngumuntu vele ongenanhliziyo ngumuntu ongenathando ngumuntu ozonda abantu ngumuntu olochuko olukhulu ngumuntu ohlukumeza abantu kodwa-ke akuze ukuvimbela abantu lokhu akhulumeyo kuzabanika abantu amandla ukuthi babhekane naye noma nje bazarisisaba kodwa bazolwisana abantu naye kakhulu kuzomwisa emanzini khokhana uzolahlekelwa ngamandla nje elibele.